ngibengise ensiza eFrabusi koskuta ngayendaweni okuthiwa yinyezi abantu bayasiyamukela kakhulu umthwakazi bayilambele koskuta laphana ngamashona oda thengisayo abantu balapho bayakhala lapha bakhala njengokufela ngovezi umaduna ukuthi nguye owayezama ukuzibancedisa ukuvimba amashona. So iward le besikiyo yindawo abantu abafakwa ngumaduna sabaqinisa ke abantu baseFilabusi ukuthi rejistani ukuvota lonke libaningi labantwana labantwana babantwana benu kamaninganga kule nzalo yakini but lingayekele ukurejista azathatha indawo yenu azaba yibo ama-councillors azaba yibo ama-MPs. Vuka mthwakazi vuka abantu bakithi kabavuke sebenzani bantu bakogodlwayo. Abantu mthwakazi bayiyamukela bakithi bayiyamukela ngendlela eyisimanga kakhulu but kuyafika ebantwini kokuyi-challenge abanye bakhala ukuthi kabayibona bayizwa izinto ezinjengalezo akuzanywa ama-resources nje abantu bafike sikuwadi 22 esikolweni sakogonde lapho ebesibizwe khona ngamacomrade abantu bathakazelela iphathi kakhulu ama-structures ayakhiwa abantu bayangena uwadi 22 yibulilima east endaweni kutakukogonde andamasendu i-labor is free abantu bekhaya utagebani project lengiyeni but abayibo abaconnect amapipe all the way from Harare they are here in Plumpton kokhami bayahola $20 a day abakithi bageba for free no money ayinto le ibuhlungu angazi ukuthi abantu bakithi kungayenziwa njani bakubone ukuthi this is wrong instead ukuthi ngabe bathithe abantu bakithi bayabatrainer to connect those insimbi ezifunekayo ngoba yikufundisa nje ukuthi connect manje zonke izinto leyazazifikele eHarare bahle badinga abantu babo eHarare so thakazomuhle vukanini.